isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 8 kumabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
sithi thina umeya yena uHerbert Gumba kanye lamapolisa abo kufuze behlale phansi bebone ukuthi thina sisebenze njani bengasithinti ngoba bona babe senza umsebenzi wabo kodwa umsebenzi wabo awuthi ukuthi kufuze besichaye lati thina nxa sithatha indaba zethu afuzanga sithinti ngoba lati yasemsebenzi
intathele izindaba zifola zitshengisela edolobheni leHarare sikhonona ngokuhlukuluzwa kwazo ngamapolisa lapho ziqhuba umsebenzi
elezani kungalunganga ngoba into enqazi inikwe abantu ukuthi bengcede kufuze banike bona abafanele ukuthi baphile athina ngapha emakonsult akuzange kuthole lutho
inani leziphathamandla zikahulumende ezibanjwa ziphambula uncedo okumele luphiwe abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho lokhu liqansa odokotela bamazinyo bakhuthaza ukuba kube lomkhuba wokuhlolwa kabili ngomnyaka kungakhathalekile ukuba abantu bengabe bebhekane lenhlungu kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Intatheli izindaba zifole ezitshengisela edolobheni leHarare namhlanje zikhonona ngokuhlukunyezwa kwazo ngamapolisa lapho ziqhuba umsebenzi kulandela ukuhlaselwa kwehofisi yabamsakazo we-26-3 chat ngamapolisa kanye lawe kansili yeHarare ngolwesihlanu olwedluleyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngocweleyo.
Intatheli izindaba zifike emahofisini kaMeya weHarare uMnumzana Herbert Gumba lapho ezimqhubeze ugwalo lwezikhalazo zazo zaqhubeka zafola ziqonde enkambeni yamapolisa eHarare Central lapho ezidibane lembila zithutha amapolisa ezivimba ezama ukuzalisa kuyabona uofficer commanding Harare District. Lokhu kulandele ukuhlaliswa enkambeni yamapolisa kwamahola angaba mabili intatheli izindaba zingakatholi usizo ku-officer commanding Harare yena ucine ekhulumisana lazo wamukela ugwalo lwezikhalazo. Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli izindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association yoja uMnumzana Leopold Munende obese kutshengiseleni lokhu uthi inhloso ibingeyokuthi intatheli izindaba zihlonitshwe amalungelo azo ukuthi zisebenze zingahlukunyezwa.
Okunilethalapha ukuthi sesibone amapolisa awekhansili lawezetherapy echaya untatheli izindaba. So lapha sizoveza ukukhonona kwethu ngendlela abasiphatha ngayo thina intatheli izindaba. Sithi thina umeya yena uHerbert Gumba kanye lamapolisa abo kufuze behlale phansi bebone ukuthi thina sisebenze njani bengasithinti ngoba bona babe senza umsebenzi wabo kodwa umsebenzi wabo awuthi ukuthi kufuze besichaye. Thina nxa sithatha indaba zethu afuzanga sithinto ngoba lathi yasemsebenzi.
Enye intatheli izindaba ebikhona kulokhu kutshengisela unqobani Ncube ubekhonona ngendlela abaphathwe ngayo eHarare Central ngamapolisa.
Njengentatheli izindaba lapha eZimbabwe sibona ukuthi sibisikhangelele kakhulu ukuthi ukubuya abayithi new dispensation uPresident Emmerson Mnangagwa kuzabe kulula ukuthi sisebenze. But into esiyibonayo manje ukuthi akulanto etshintshileyo lokho kubonakala ukuthi ama-journalist entatheli izindaba ziyahlukunyezwa ukuthi zenze umsebenzi wayo. So into esingayikhangeleliyo kakhulu sikhangelele ukuthi khathesi sokulabo social media sokulabo ukuthi ama-platform ahambisa imbiko ngendlela elula. So into esingayikhangeleli kakhulu ukuthi sibone ukuthi ama-journalist ahlukunyezwa sikhangelele ukuthi lizwe litsho ukuthi sikuthi new dispensation into esingakhangeleli kakhulu into esizise ubuhlungu ukuthi lokhu sisebenze njani kuleli lizwe sisebenze njani ukuthi abantu bezwe ukuthi uhamba njani ilizwe lungiswa njani ilizwe lifa ngapi so into esibona ngathi sisasekhatshana kakhulu ukuthi sibe le freedom yama-journalist sibe le freedom yentatheli izindaba
Umeya weHarare umnumzana ebet kumba uthi izehlakalo zokuhlukunyizwa kwabantatheli izindaba selihlazo
We are expecting that this month of April will be receiving a report. There is a report that should be coming.
Ngikhangelele ukuthi kuyona le inyanga sizethula ugwalo olulempumela yophenyo lwethu njengekhansili njalo kuza kuba lolunye ugwalo olulempumela yophenyo lwamapholisa ezetherapy phezulu kodaba lwesehlakalo esenzakala emahofisini entatheli izindaba so amagwalo la mabili sikhangelele ukuthi ekupheleni kwayona le inyanga sizalipha ugwalo lwalokhu esiyabe sikutholile
kodwa umnumzana Thabane Mzila isakamusi Harare obone intatheli izindaba zitshengisela uthi uhulumende kumele afundise abapholisa lapho kuphela khona amandla awo
hawa abana amapholisa nxa seyenza so manje sebedelela kakhulu sibili ngoba ngeza ukuthatha ithegasi uyijikele ofisini yabayentatheli izindaba vele akwenzi akusonto abangayenza sibili okay kudelela sibili okunyusa okungaphezu kwamandla sithemba kukhona sibili okuzayenzakala lawo amapholisa lawo ebanje sibili ngoba hhayi akulunganga sibili
amapholisa kakhansili yeHarare esebenza ndawonye nawezimbabwe republic police izetherapy ahlasela umsakazi webulenjini we-263 Richard ngeviki edluleyo ngoba bethethe imifanekiso yawo echaya abaphila ngokuthengisa ezikini yedolobho okwenza bathela intuthu ehitshayo ethe gas emahofisini la lokhu kushiye inhlanganiso ezimela intatheli izindaba zikhonona ngokudlwangudlwangu kwamapholisa obenza umsebenzi wabo ube nzima istudio 7 yehluleke ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Phunya athi ngalolu daba ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingugibson bebe
okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Inani leziphathamandla zikahulumende ezibanjwa ziphambula uncedo okumele luphiwe abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho ku-cyclone Idai. Lokhu liqansa. Ngakwelinye icele inani labehlelwa ingozi yaleli zulu abalokhu bedinga uncedo lalo liyaqonga. Lokhu kwenzakala umkhokheli webandla ye-Silver Stream lapho okumele kufikele khona ukudla. Lolunye uncedo eChimanimani unkosazana Christine Chitema emiswe emthethwandaba ngecala lokuntshontsha impahla eyayimele iphiwe abantu ukuthi ngeviki edluleyo kulabanye njalo ababili ababotshwe eRusape ngemva kokutholakala belempahla eyathengelwa ukuthi ngiyayimele iphiwe abehlelwa ingozi yezulu kodwa bona bayiphambula ukuthi ngempela sonto kulomunye umchayeli obethwele impahla ebimele iyephathisa abantu yena wamisa ibhasi ebizidlulela wacela ukuthi imthwalele limpahla kodwa umchayeli wahle waqonda enkambeni yamapholisa wabotshwa lundoda bona abehlelwa yilingozi kakhulu abangaveli eChimanimani kodwa abafinyelelwa yilingozi bathi uncedo abaluboni uChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi seMakoni South unkosikazi Loveness Makaure waqala ngokumbuza ukuthi uhamba njani ukuthi abantu bazincede ngokuphiwe abantu abadinga lolu sizo
hayi vele kuyabe kungalunganga ngoba into nxa zinikwe abantu ukuthi bencedwe kufuze banikwe bona abafanele ukuthi baphiwe
kodwa bayathola yini abantu
thina ngapha emakoni South akuzange kuthole lutho
liphila njani manje khona ngapho lingxali ngatholanga lutho
abantu bapha ngokuncedana nje
bancedana njani
ngezindlu khona sebesakha namabhanabo lawa bayakha ukudla kuyancedisana abantu bayaphanana
kodwa luvela ebantwini ke abaphathisayo abafana lenhlanganiso ezijiyeneyo kuyafika yini ukudla kukhona
hayi ngapha awuzange akubuye lutho
bonabo bacho ukuthi bayakha ngabantu abazakhelayo yini kumbe bathola uncedo?
Hayi bazakhela.
Uncedo akula ngicho eselutholile.
Hayi akula.
Ye manje izikolo ke bayahamba abantwana ezikolo.
Hayi abantwana bayahamba. Kade silomfula lo awugceli abantwana bengahamba esikolo, hayi kade sisoku right. Abantu sebezihambela kuhle sebechapha.
Ye kodwa sike sezwa uhulumende esithi bonke abathintwa ile ingozi bazaphathiswa. Lina bakhona selike lababona yini abaphathiswa?
Hayi azizanga sibabone. Abakabuya ingazi kumbe bazabuya kodwa kwakathi sabakabuya.
Wona umonakalo unjani lapho khona wena?
Hayi ubukafanani la ngalelo kuzini ekibhingi ngale ngapha bekungani kungconyana.
Kodwa izindlu zona zadilika yini?
Ye zadilika izindlu, amabhani, ama-toilets.
Unkosikazi Loveness Makaure sakhamuzi seMakoni South ubexoxa ecingweni leo Chris Gande weStudio 7 ekhonale eMakoni South eManicaland. Ikomiti eyakhethwa ukucubungula udaba lwamalunga edale laphalamende abikwa aphatheka kunkohlakalo kunkampani yeWange Colliery namuhla inqabele omela izengeza West kuleli dale umnumzana Job Sikhala yena oligqwetha ukuthi amele abanye bakhe kulolu daba. Amalunga la aye kukomiti yeMines and Energy abalisa umnumzana Themba Mliswa wayengumgcini sihlalo wayo. Umnumzana Leonard Shikomba webandla lezanu PF omela igogo eKabuyini. Umnumzana Anele Ndebele weMagwegwe, lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda weBinga North, bobabili bengabe bandlale MDC. Umnumzana Sikhala ubefuna ukumela umnumzana Ndebele lo mnumzana Sibanda kodwa watshelwa ukuthi angeke akwenze lokho ngoba laye elilunga ledale lePhalamende. Uthi uzakhweza udaba lolu emthethwandaba ophezulu owe High Court. Udaba lolu luzaqhubeka kusasa lapho isiphathamandla seWange Colliery umnumzana James Goddard akhangelelwe ukufakaza. Idale leli liphinde lacubungula udaba lokuthi kungani amakhampani encingo zabo makhalekhukhwini ekhuphula imithelo. Ibhanga elikhulu elereserve lithi akufanelanga imbadalo ibe ngamadola emelika ngoba balutshwana abawafinyelelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba lilunga ledale lephalamende.
Ungakhangela ekupheleni komnyaka wona lawo makampani anjalo babeleta ukuthi sithole inzuzo engaka kumbe iprofit engaka. Iprofit yakhona beyizuza ngokuncindezela abantu xa imithelo kumbe indleko kumbe imithengo zabo ziqanta ngalolu hlobo. Kutho ukuthi ngenye indlela le nqubela phambi le ntuthuko iyafa ngoba abantu asoze bakwenelise kona lokhu. Ezincingo ezokwenza amabhizinisi xa ungasela mabhizinisi ungasela ncingo abantu bezakhunisani la mabhizinisi lawo azakufa. Hhayi lokhu ikubulala abantu kodwa ngini ngamapitshane akunani ukuthi basebenzisa idola kumbe ini. Indaba ivele isekutheni ngabe kukhutha lona ibhondi sikhulume ngeyusa lelo umuntu-ke ephethe iyusa. Ukhuma ngeyusa iningi labantu liphethe amabhondi libe kakuhlangana amanzi le-oyili yiludu besilalo kuleli lizwe.
Ye ngezinye indlela uyavumelana ukuthi akumelanga imbadalo yemthelo ibe ngemali yakwamanye amazwe ngoba iningi aliyifinyelele.
Ye liqiniso lona lelo kodwa-ke la njengengxenye kahulumende benzani ngakhona lokhu okwenza ukuthi abantu bangayifinyeleli leyo mali kuthi vele ngayikho kulesi khamaso semali le outal ibhondi kabakhuphe ibhondi. Idola leMelika lizabambeka lingabanzima ukutholakala kodwa liyabe lilinganisa wonke umuntu ngoba i-20% yalayitshoyo ngabantu abaphezulu kakhulu, 80% ngabantu abangelalutho. Manje bafakelana enkingeni abantu kungangcono abalutholi bangena enkingeni abaningi baphathwe ngcono. Ngivumelana laye kodwa laye uyingxenye kahulumente vele kabakhuphe ibhondi Mahlabezulu. Bangakhuphe ibhondi sizatatarika siqalisa kodwa ekugcina wonke umuntu uyabe phethe imali kuyo.
Ukuhluza lolu daba ephalamende ubona kuzanceda yini umphakathi?
Ukunceda kuzanceda ngoba yonke into ekunye ephalamende kumele incede uzulu. Ongasala nje ukuthi kuza kwenzakalani ngale kwakhona ngobana yizo izinto phela lezi ezizadala abantu ekugcineni bayekele ukusebenzisa indlela zona lezo njengoba ngithile. Engxenye abanye baze bazivuyelele nje ekubhaleni iy'ncwadi ngoba kuyabe sekulula ukuthi uthumele incwadi kulokusebenzisa iy'ncwadi lezi. Bona ngathi kulungile ukuthi into zonke kungabi nento esikhwayo ngakube sobala umphakathi amahlaba ezulu bakwazi ukuthi iparlamente le ngeyabo ikhuluma inhlubo zabo ukusa kwamalanga hayi khona ezabalutshwane.
Lo umnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba lilunga ledale leparlamente sixoxela ekobulawayo. Live talk lamuhla sicubungula ukunanzwa kwesiga sombhoqazwe sakwele Rwanda ekulwisaneni okwaqhamuka phakathi kwabesihutu labesithuthu ukuthi eleZimbabwe lona lingafundani ngokuxolelana nengqubekela phambili eyaba khona ngemva kwalesi siga. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abayisikhombisa babikwa befile kudlakela oluqhamuke ekulwisaneni phakathi kwabezomvikela labakade betshengisela kwele Sudan ngempelansonto. Abayisithupha bafele esigodlweni salelo ilizwe iKhartoum, lapho abantu abakade betshengisela besithi uMongameli Omar al-Bashir ngehle embusweni ngoba esehlulekile. Oyedwa ushonele esabelweni seDarfur. Abenhlanganiso yomanyane wamazwe omhlaba beUnited Nations sebethule isicelo sokuthi amacele amabili alwisanayo idolobheni leTripoli kwele Libya ake ame okwamahola nje amabili ukuze kuhlengwe abalimeleyo nokunika abantu makhaza ithuba ukuthi basuswe endaweni ezilempi. Amasosha asekela uGeneral Khalifa Haftar akhanya efuna ukuhluthunela inhloko kahulumende Kafayez Sarraj intambo zombuso lanxa kunguye osekelwa ngomanyano weUnited Nations. Odokotela bamazinyo bakhuthaza abantu ukuthi babe lomkhuba wokuhlolwa amazinyo kabili ngomnyaka kungakhathelekile ukuba bangabe bebhekane lenhlungu kumbe hatshi ukwenzela ukulondoloza impila kahle. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela bamazinyo benza linkuthazo ngenhloso yokulondoloza impila kahle yamazinyo abantu bengaze babuya kibo lapho sebesebuhlungini ngoba umuthi wezinyo kungasuli khipha kodwa zikhona ezinye indlela ezokuvikela inhlungu zezinyo. Inkosikazi Pamela Nonkululeko Nyoni Mbambo ongudokotela wamazinyo kobulawayo ufundisa uZulu ngempila kahle yamazinyo.
Ukugcina kahle amazinyo ethu kuqhakathekile ngoba imkhuhlane eminingi eyakhanya emlonyeni. Ukuhlanzeka kwamazinyo kuyancedisa ukuthi amazinyo ephile kahle. Ukudla esikudlayo kuyaaffecta amazinyo lomzimba wethu nje jikelele. Okuqhakathekile emlonyeni umlomo womuntu wonke ulamagciwane. Amagciwane lawo laya befuna ukudla. Kodwa singawastava lawa magciwane kumbe siwancitshe ukudla ayafa kumbe engamemetheki. So kuqakathekile ukuthi amagciwane lawa singawanika ukudla. So thina njengabodokotela sabe sirecommenda ukuthi umuntu evisite udokotela wakhe every 6 months ukuthi ehlole amazinyo akhe.
Uyaqhubeka njalo udokotela ethi amazinyo aboliswa yikungaxubhi kanye lokudla esikudlayo ikakhulu okulethukela.
Amazinyo aboliswa yikungaxubhi lokudla esikudlayo ikakhulu ukudla okulethukela. Amagciwane asemlonyeni athanda ukudla okulethukela. Swe engadla ithukela lana amagciwane anje sithe ayahamba lawo esambuzini. Engahamba esambuzini abesekhipha okunjenge-asidi le-battery lelana elidlayo. I-acid leke asadla ibhatri lapha idla amazinyo bese kusiba lesikhali esincane. Ungayekela ukuhamba kudokotela isikhali lesana siyabe silokhu esikhula. Ukuqalisa isayini ebuhlungu yakhona yokuqala yokuthi uye udle into eziqandayo ama-ice cream amanzi aqandayo uzizinyo lakho lingaliyaqaqamba kwemzuzwana lithule. Kuye phambili usunathe ukutshisayo itiye kumbe isithwalo esitshisayo uzizinyo hhayi alisavumi.
Uyaqhubeka njalo udokotela eseluleka uZulu ethi umuthi wezinyo akusokulikhipha kodwa zikhona ezinye indlela.
Abanye bayabuza ukuthi umuthi wokulapha izinyo yokukhipha na? Hayi, umuthi wokulapha izinyo sokukhipha izinyo. kuthiwa ngesikhiwa prevention is better than cure. Amazinyo ayaklinwa, amazinyo ayafilwa, amazinyo ayafakwa ama lama implants wona la siwabona ukuthi nxa umuntu eqhamukela ithambo layo yafaka insimbi. Le mazinyo enakhona ama implants siyafaka ama artificial teeth. Imkhuhlane enjengabo diabetes siyayithola la emlonyeni. Ama sign akhona ayabe khanya emlonyeni. Ngoba nxa umuntu ele diabetes phela nthi uvela igazi lakhe lelechukela. So abantu abale diabetes bajale ukuhlutshwa izinsini lamazinyo ayaxegayo. So kumele laba bebe ngabangani baka dentist. Izinyo liyabulala. Eminye imkhuhlane yabiqazisela izinyweni. Ithumba lingabuya njengemhlathi waphansi liyakwazi ukubuya emphinjeni. Livala umphimbo umuntu ecine sesifo. Ikhensa iyatholakala emlonyeni la. Abantu abalalwazi oluningi lapha, especially eZimbabwe yethu. Yikho abantu abaningi bethanda ukukhipha amazinyo. Ukuxubha amazinyo sikuqala nxa izinyo limila. Umntwana roughly ele 6 months. Unina usekumele aqalise ukuxubha amazinyo. Masizifundise nini ukuthi kuqakathekile ukuya kudokotela ehlolwa amazinyo ethu. Lokuxubha amazinyo every day. Ekuseni ungadla i-breakfast lantambama usiyalala. Abantwana abancane sibalimithe ubanike izinto ezisweet.
Unkosikazi Alice Sibanda, ongomunye wabalohlupho lwamazinyo, uthi yena wasebenzisa izihlahla eziningi ezama ukwelapha izinyo, kodwa wagcina esiya esibhedlela.
Mina ngomunye wakali hlutshwa lizinyo. Ngangixubha ngezihlahla zonke, xubhe ngomchemo, ngixubhe ngepetro, kodwa la ngehlule ngaze ngagcina sengihamba esibhedlela. Esibhedlela bafika bangikhipha. Kathe sebengikhiphile basebengi-advise ukuthi ngibe ngixubha every day, ngivuka, ngiqeda ukudla, ngixubhe. Ngilala ngixubhe, kodwa mina angikwanisi ngoba ngisho nasemsebenzini ngikwanisa ukuvuka ngixubhe lokuthi ngilale ngixubhe, cause ikho engithola khona isikhathi sokuthi ngixubhe. So angingazi ukuthi ngiyenza njani ukuthi emsebenzini ngoba ngeke bangivumele ukuthi ngiyetshona sengixubha. So yinto esuka ibe nenkinga phezu kwamazinyo ami ukuthi sezaqalisa ngoba vele every June kumele ngihlanganele ubuhlungu lwamazinyo.
Odokotela bamazinyo baxwayisa uZulu ukuba azifundise umkhuba wokuhlala esiyahlolwa amazinyo langaleso sikhathi engabuhlungu ukuze benqabele umkhuhlane wamazinyo. Bathi umkhuhlane wamazinyo ulakho ukuthi umemethekise eminye imikhuhlane enjengemvukuzane loba ichukela. Kungakho bakhuthaza uZulu ukuba alondoloze amazinyo ehlanzekile ngokuxubha kabili ngelanga ekuseni lengemva kokudla kwantambama umuntu esesiyalala, kanye lokuhlala uhlolwa ngudokotela. Baqonqosela elokuthi umsebenzi wabo asiwo ukukhipha amazinyo, kodwa ukulondoloza impila kahle yawo ngokuzababona lalapho engabuhlungu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu ele Chicken Inn ilo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo esigabeni saphezulu esekhasililaga Premier Soccer League ngemva kweviki esibili emidlalo yalonyaka. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu le-Chicken Inn lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo loba nje lilingene ngemiklomelo lamaqembu babalisa ele-FC Platinum kanye lele-Wange womathathu ele miklomelo isithupha, ngoba lona lingakahlohlwa kumidlalo yalo eselidlale lonyaka. Kumidlalo yabo emibili abafana bakaJoey Antipas banqobe iqembu leze-PC Caribbean liliyada nge-2 kanya, kuthi ele-FC Platinum lona emdlalweni walo wakuqala linqobe leHarare City nge-2 kanya, kwathi kowesibili linqobe le-Triangle nge-2 ka-1. Iqembu le-Wange lona litshaye leyada nge-2 kanya emdlalweni walo wakuqala, kuthi ngempela viki edlileyo litshaye le-Dynamo nge-2 ka-1. Iqembu le-Chicken Inn like laphakamisa isicoco se-PSL ngomnyaka ka-2015, njalo lo nyaka lithenge abadlali abambalwa kwindlela yokuzama ukuhluthuna isicoco kuqembu le-FC Platinum, lona eseliphakamise inkezo ye-PSL eminyakeni emibili edluleyo. Emdlalweni walo olandelayo iqembu le-Chicken Inn lizadlala lele-Dynamo, sokumdlalo olakho ukupha isibonelo sokuba lizimisele kangakanani ukuphakamisa isicoco. Ikanti le-FC Platinum lona lizadlala leqembu elingene lo nyaka kusigaba saphezulu ele-Mushawana Stars, ukuthi Mandele Wange lizemukela iqembu lengezi Platinum Stars ngasemalahleni umdlalo obekuyiwo obukhangelelwe ngabaningi ngempela viki edlileyo obuphakathi kweqembu leHighlanders leCapes United uphelezi ngutshikilo bhanqa 0-0 njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu utshele intatheli zindaba ukuba uyasuthiseka ngendlela abafana bakhe abadlale ngayo kumidlalo emibili yasebeyidlale lonyaka.
Ngiyathokoza kakhulu ngendlela esesidlale ngayo kumidlalo emibili esesidlalile. Njalo nginethemba elokuba ngesikhatshana esilandelayo abafana bazabe sibeqine njengabanye abadlali abamaqembu aqhube kuhle emalungiseleleni abo alonyaka.
Sikhangele umdlalo wokugijima umjaho walonyaka we-PPC Matopos 33 mile ungenwe ngabadlali abazinkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu njalo abanqobe lonyaka ngabathi u-Andrew Chimbitzikayi weqembu le-Black Rhinos kucelela besilisa kuthi kucelela besifazane kunqobe uChietsa Chokore bobabili laba yibo njalo abanqobe lanyakenye ekhuluma phezu kwenani labadlali eliyala lokhu likhula isiphathamandla sebulawayo Athletics Board uManuel Mpofu uthe ikusasa yomncintiswano we-PPC Matopos 33 mile yindle kakhulu
ingumela phambili sengiyibonile ikona la but uyabona imidlalo anti labele kuzithuthuka nikhamba le kuyona umnyaka lomnyaka ungakhangela inamba yabantu kasi umdlalo lo sathi abantu abayi 400 kuphela unakwalandelayo saba ku 500 unakwalandelayo saba ku 700 unakwalandelayo saba ku 1000 unakwalandelayo saba ku 1.5 sangena ku 2000 2.5 sangena ku 3000 kade sengingenile ku 3.5 so njengoba ukho sebe lokuthuthuka lathi manje sizungisele isigangelo abantu bazaba baningi
uChimbitzikayi lo Chokore bathole inkulungwane ezintathu zamadola ohloko lwe RTGS ngemva kokuba abasekela ngemali yabe PPC bengezelele imali njengoba nyakenye abanqobile bephiwe inkulungwane eyodwa. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Usenjalo uhulumende wakwele South Africa uselaye izikolo zikahulumende ukuthi zemukele abantwana bakwamanye amazwe abahlalayo kwele South Africa. Asizweni lolu daba kuBenedict Nhlapho ekhona le South Africa.
Embikweni wethulwe lugatsha lwezemfundo kwele South Africa, umphathi ndaba walolu gatsha unkosikazi Enjimutseka uthi bafinyelele kulesi sinqumo kusetshenziswa umthetho wezemfundo othi izikolo kufanele zivume ukubhalisa umfundi ongelayo incwadi yokuzalwa abe sekhuthazwa ukuthi ayilungisa leyo ncwadi ayibuyise phakathi kwenyanga ezintathu. Lesi simemezelo umphathi ntambo Mutseka athi sesedluliselwe kwezemfundo zonke elizweni jikelele. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi inhlanganiso yakhe yabhalela ugatsha lwezemfundo ikhalaza ngokwalelwa kwalaba bantwana ukufunda ezikolo zikahulumende.
Siyazi ukuthi kakupheleli lapha, kusise nomsebenzi omningi okufanele wenziwe ozosisiza ikakhulukazi ekuthini sibone ukuthi izikolo ziyalandela lo mthetho nalesi simemezelo. Njalo nama Department of Education asuka kuzifunda nawo ayenza ngokufanayo. Kodwa siyajabula kakhulu ukuthi ekugcineni iy'ngane zizokuya esikolweni.
Umgcinihlalo wenhlanganiso emela izalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lesi isumbululo sohlupho olukhulu kakhulu olukhona.
Kulabantwana abaningi ababuya eZimbabwe abalapha eSouth Africa abayehluleka ukuthi bangene ku-grade 1. Amanye ama-requirements kababi lawo ngendaba zokuthi kabalawo ama-birth certificate, kanti futhi kulabanye abaku-grade 12 abehluleka ukubhala. So sithemba ukuthi umthetho lo kumbe lokho sokhunywa nguminister kuzanceda kakhulu.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Eden Dumiso Gama laye uyalincoma inyathelo likahulumende leli.
Kukhombisile ukuthi i-ANC nayo iyasicabangela. Amanguni kamzilikazi asuka khona la kwaZulu. Inkaba zabo isemkhulu zila, ezabo khokho babo zila. So nxa uzongibulala walise yami ingane ukuthi ifunde, angazi ukuthi kuyabe kuchaza ukuthini ngoba mina vele ngwala.
Kulezi nkulungwane zabantwana abadabuka eZimbabwe abazalelwa kwele South Africa ngabazali babo abangalancwadi zokuba selizweni, labo bahle bangena kusimo esifanayo. Abanye ngabeza labo malayitsha bezohlala labazali babo kwele South Africa bengelancwadi esemthethweni. Iningi lalaba kugoqela labavela kwa.
Siyabonga Benedict Nhlapho olivalelisayo ngosithandekile mhla. Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.